Abathenga impahla ethiyeneyo kwamanye amazwe beyithengisa eZimbabwe bathi kunzima ukwenza imali kulezi nsuku njengoba kungaqedakali okwenzakala eBeitbridge kanye lePlumtree lapho okulabantu abaningi abebephuma khona besiyathenga njalo lokuthengisa impahla kwele South Africa nakwele Botswana kungakaqhamuki ubhubhane lwe-COVID-19. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso eyebulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa bafisa ukuba imingcele ivulwe.
Ama-borders avaliwe and ukuthi bathenge izinto through ama-runners kuyadura. Yikho sokukhala ukuthi ngabe ama-borders ayavulwa at least laba bafuna ukuyathengisa impahla bathwale impahla bahambe bayephandle bayethengisa.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uthi ubhubhane lwe-COVID-19 lulethe indlala.
Umkhuhlane we-COVID lokukhona emhlabeni ungananzela ilizwe elinjengeGermany. Ama-24 hours li-record abantu phose abangaba yi-32,000 abawuthole lo mkhuhlane. Ngokunjalo abantu beZimbabwe balokhu belohlupho oluphathelana nalo mkhuhlane olubalisele ukuthi imingcele ilokhu ivaliwe. Abanye baphila ngayo leyo mingcele ukuthi abanye njalo baphila ngabantu abangaphetheya kwaleyo mingcele ukuthi bathole abangabe bengakusebenzisa mba bangakudla. Udubo abalalo kwabantu ngolwendlala kube lo dubo lokuthi imithetho eqondane le-COVID lokhu senza ukuthi abantu bangasebenzi ngokukhululekileyo ikakhulu labo abazisebenzayo. Sinde sikhangele futhi ukuthi abanye nxa sikhangele yona i-COVID ngokwayo balo dubo lokuthi abenelisi ukuthi bayetshintshisa lawo makhadi akuqala nangelama-serial numbers.
Bayakhala abazali abalabantwana abahamba ezikolo. Omunye wabo unkosikazi Yolanda Songo ohlala eChabalala.
Mina engihlangana lakho kulezi nsuku yindaba yesikolo ukuthi abantwana bahamba amalanga amathathu ngeviki, ababalisi kabasafundisi ngendlela, labo sebeqonqosela ama-extra lessons. Kodwa-ke sonke sikusimo esifanayo, sihola imali engeneliyo pho lezi ezama-incentives siyazithatha.
Unkosikazi Velisiya Gwebu ohlala eNkulumane uthi impilo isinzima ngoba bedlela evalweni.
Okwakhathesi silobunzima obukhulu ngoba amapholisa ayasihlukumeza kakhulu. Imali zokudiza nxa ungatholakala wehlise imaski lokuthengisa emgwaqweni. Okusimangalisayo ukuthi nxa ungabotshwa ifayini yabo ayila receipt. Okuhle kube mgxeke ukuthi uyadiza. Iningi labantu laphelelwa imisebenzi sebedanele ekuthengiseni emgwaqweni okungavunyelwa khona.
Umkhuhlane we-COVID-19 lokhu ubulala abantu kweleZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye i-4,685 phakathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu i-133,000 abahlolwa batholakala benomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Lubika njalo ukuthi sekulabantu abedlula izigidi ezintathu i-3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe esibili bedlula izigidi ezimbili lengxenye i-2.6 million. Ngimele iStudio 7 ngingubathabile Masuku.